sibonge ijahelidala ujonga kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesingisi lijona njani mthwakazomuhle siyalamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesine mhlaka 31 ngombimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Hola mugela emweni ngenjabulo enkulu nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Osekukhona lapha ukuthi abalabantu abagulayo, abalezihlobo ezigulayo, asazini ukuthi sesimele silungisele imali zenyarazo leza kudabs ngoba laba bantu bazakufa.
Isibhedlela seHarare Central sivala ingxenye yaso silandela esempilo kobulawayo ngenxa yokusilela kwabodokotela abakhalale umsebenzi.
Constitution sinayo eZimbabwe inhle, but abafuna ukuyinterpreta because yona vele ngokwayo ayithathi amasayidi, yenza kahle. Okwamanje bayayesaba sebebashaya ngama-presidential powers. Into kumele siyenze we must override yama-presidential powers.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zichayela umthethwandaba wakulelo lizwe ihlombe ngesinqumo sokuhlawulisa uMongameli Jacob Zuma imali ayisebenzisa ukwakha umuzi wakhe wenkandla, zisithi sokusele eZimbabwe ukuthi kuthathwe isinqumo esifanayo. Umqeqeshi weqembu leHighlanders u-Errol Agbay uthi iqembu lakhe selilungele ukuqala kwesizini lonyaka kumidlalo yePremier Soccer League kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isibhedlela seHarare Central sithi kuqala kusasa asisoze samukele izigulane ezelatshwa zivela ngkhaya ngoba sibhekane lokusilela kwabodokotela. Isibhedlela lesi silandela esempilo kobulawayo sona esithethe inyathelo linye ngeviki edluleyo. Udubo yikusilela kwabodokotela ngemva kokwehluleka kukahulumende ukuvumelana labo dokotela abasanda qeda izifundo phezu kweholo labo lokunye. Ngakwelinye icele uhulumende namhla wephule isithembiso sakhe sokubhadala abongi labo dokotela amabhonasi abo anyakenye. Uhulumende obethembise ukuthi uzabahlawula namuhla, kodwa umkhokheli wogatsha lwe-Health Service Board umnumzana Uxolo, kodwa umkhokheli wogatsha lwe-Health Service Board wethule umbiko esithi abakayitholi imali ngakho kabenelisi ukuhlawula amabhonasi la. Sixhume ilunga ledale lephalamende njalo engowe-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo, yena othi ukuvalwa kwesibhedlela sempilo leHarare Central kufaka impilo yesigulane engozini enkulu.
Kuyadanisa ukuthi namhlanje minyaka mingaki sikhala ngokuthi izibhedlela zethu kaziselaphi sezibulala abantu. Nampa abantu bethu sebefundile, sebegraduate, sekumele babe ngodokotela, sebebanjwa njengezichaka, kumele benze ukufuna uhulumende atsho kufuneka ngodokotela. Kuyadanisa ngoba nxa sisithi junior doctors sikhuluma ontanga, abanye basanda ukwenda, abanye sebesiya kwenda balungiselela ukwenda. Sonke siyazi uma silungiselela ukuyenda sesiya kwenda kuzaba nabantwana abazazalwa khonapho. Nxa uhulumende wezanu ungahloniphi ilungelo labomama, athi yena odokotela abangomama abazithweleyo ngabalalungelo, ikungahloniphi ilungelo lezisebenzi eziphathisa izizalwane zaseZimbabwe eziyizwe ezibuswa yizanu.
Ukuvalwa kogatsha lwempilo leHarare Central Hospital lokho ungathi kuphazamisa njani ezempila kahle?
Osekukhona lapha ukuthi abalabantu abagulayo, abalezihlobo ezigulayo, asazini ukuthi sesimene silungisele imali zenyarazo leza kodavs ngoba laba bantu bazakufa ngoba ukuthi sibasuse emakhaya sibasezibedlela kuthi ukuthi vele thina sesehlulekile sesiyadinga ingcithi ezingaphathisa izihlobo zethu ezivutelayo ukuthi ziphole so lapho okukhona ukuthi abantu abagulayo bonke somele bafe
uhulumende njalo ube thembisile ukuthi uzabhadala amabhonasi abongi labodokotela lamhlanje kodwa wehlulekile njalo uthi kalayo imali uthini ngalolu daba
ngababisi 15 billion yechiyatswa i 15 billion enalana vele kadingi la billion yokubhadala amabhonasi yesebenzi yezempila kahle ngababise i 15 billion bayamazo mathatha we 15 billion ngabamthatha mathatha sinike imali yethu nxa ngemali ngelamali kathelejele ngoba uhulumende lo ule mali udubo lukhona bayantshontsha imali emeliphathise uZulu
uNkosazana Thabita Khumalo ngomeli wetale lePhalamende njalo lilunga leMDCT Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sizijayele umthethwandaba wesisekelo sombuso kulelo lizwe ihlombe ngesinqomo sawo sokubamba ngamandla uMongameli Jacob Zuma ukuthi ahlawule enye imali kuzigidi zamadola ezasetshenziswa ukuthuthukisa umuzi wakhe eNkandla. Izizalwane zeZimbabwe lezi zithi sokuyisikhathi sokuthi iZimbabwe layo ihlawulise inkokheli yombusazwe esebenzisa imali kaZulu inotisa kanye lesihlobo zayo. UBenedict Nhlapo usibhale lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethulisa inqumo kulolu daba emthethwandaba wesekelo sombuso eJohannesburg lamhlanje. Umahlulo omkhulu kwele South Africa uChief Justice Mogoeng Mogoeng uthole uMongameli Zuma elecala lokudelela iofisi yomvikelo womphakathi. UMogoeng uthe uMongameli Zuma watshaya indiva wehluleka ukulandela isinqumo seofisi yomphakathi esathi kahlawule enye imali yomphakathi esetshenziswa emzini wakhe eNkandla. Lo mthethwandaba ubuye wanquma njalo ukuthi iParliament layo yephula umthetho ngokwethula isinqumo sokuthi uMongameli Zuma akufanelanga ayibhadale le mali. AbeZimbabwe laba bathi isinqumo lesi sikhombisa ukuthi kwele South Africa akekho ophezu komthetho kanti njalo omehluli benza umsebenzi wabo bengesabi muntu. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Melissa Dube uthi lesi sifundo esikhulu esidingeka sifundo eZimbabwe lapho athi abezombusazwe bazidika santando ngemali yomphakathi.
Ngabe nathi silandele umthetho njalo bekuzaba kukuhle ngoba ngabe ne-economy yethu ngaba yikhodali ngendlela eyiyo yona khona manje. Si-majority siyafisa ukuthi ngabe kwenzeka ukuthi nathi sithole that democracy yokusiyakhona ukuqhasha nokuxosha upresident sibe nawo lawo mandla.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Samuel Nyoni uthi lesi sinqumo simthelela inhloni njengesizalwane seZimbabwe njengoba kwelakhe ilizwe isisekelo sombuso sidelelwa kokuthi laleso sitsha lokhu singakasetshenziswa ngokugcweleyo ngoba kulabanye abaphezu komthetho abangasithandiyo.
Constitution sinayo eZimbabwe inhle but abafuna ukuyinterpreta cause yona vele ngokwayo ayithathi amaside yenza kahle okwamanje bayayesaba sebebashaya ngama presidential powers into kumele siyenze uma override yama presidential powers even ambone constitution enja uma powers nawo umgaba wamnikeza umuntu akhona.
Intatheli eZimbabwe uNdumiso Mlilo uthi lisasekhona ithuba lokuthi uZulu weZimbabwe laye angahlolisisa abezombusazwe abantshontsha imali yomphakathi labo basiwe emthethwandaba ukuze bahlawule.
Isinqumo esiphume kumthethwandaba weSouth Africa lesi sitshengisa ukuthi inhlanganiso esizimele zodwa esifana labo Lawyers for Human Rights lezinye ezilele ulungelo loluntu zingamangalela abaningi abahulumeni kungabe yilabo abadla imali yesizwe ukubana bayibhadale.
Kodwa uNdumiso uthi ukuze lokhu kwenzakale kuzadingeka abehluli eZimbabwe baqhube umsebenzi wabo ngokungesabi njalo benganaki ukuthi ngubani otheswa icala. Ngimele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla sikombimba ePlumtree lapho izakhamizi eziningi ezijaye khona inala lanxa nje ilizwe libhekane lendlala embi. Izakhamizi lezi zibe lomthimba wokuthakazelela isivuno sazo izolo njalo zithi izulu libe linengi endaweni yazo ngoba zilandele isiko lendulo zayacela izulu komanyangwa. Ngilesakhamuzi njalo engomhlabeleli odumileyo umnumzana Moki Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Akakhulu inkomo nyabingelela bonke amahlabezulu.
Yina bantu libusisiwe lonyaka ngenala lanxa inengi lisendlaleni.
Kombimba ngapha izulu lasenzela imhlolo lana yakhiwe ohinge laba labobhambazi labo madlambuzi labo ndolwane makhulela lana nje khona laphana yikhokhe kwaba le komiti ihambe ikhangela amasimu iward 10 yonke yakhangela yaze yaphuma ke labantu abayi-18 yophakathi kwabantu abayi-18 kwaba labantu ke abawinayo abathatha inumber 1 umama walima ngetrekisa kwazoba lo mama olime ngegatshobho obelima ithweta sasesithi hayi kungcono sizame ke kuyenza idili ngayenza ama-certificate kwaba ne-committee ward committee. So hayi umama okuthiwa ngumandebele hayi usitshayile khona laphana kombimba hayi utshayile sibili umumbu kakhulu. So yikho kade sikwenza lalo egatshobho layo usitshaye ngethweta lamazambane.
Ngezinye indlela babancube indlala lizwe lakwabanye
inala kakhulu ingawuthi so sichayile sibili hayi into yokudlala. So lo mama akade senzela kuye hayi uyibhozo sibili hayi engasa lase-GNB.
Wena kuyini okuchayileyo kakhulu?
Hayi ngibomumbu sibili kakhulu lamazambane yena ke uyichaye ngokuthi phela umuntu olima nge-trekita uyazi uhle lime okuyinto kwakhona kuhle kulingane one time kodwa lami ngiwachayile sibili lamakhabe leseza khona kunzima.
Amakhabe liphakathi kwawo sikhuluma nje
siphosana ngawo kunzima ondumba laba ngikhulumi sesikhala nje ukuthi sithandaze ukuthi indlovu zingabuyile MP ubekhona sabakhuthaza ukuthi mase sikhala ngendlovu besincedise kakhulu.
Ukhangelela ukuthi nxa suvunile kukhona ozasala lakho yini okunye mhlawumbe ungathengisa kumbe ngokwemuli kuphela?
Ya bafuna sibili indlala ebathwalise nzima mbona ngathi bangamana bebuye sibili bezohlola khonapho kubojuni mejuni hayi siyathengisa sibi sizabanceda sibili isigaba ezomndovu kungalimazanga hayi izigaba sizazama ukuzisapota kulinyiwa kudlalwanga mpinamili sikesaphazamisa nje zinkomo zabozinge zakhulumisana labo hayi bagcina bezibamba.
Ukhuluma ngendlovu siyazi zivame ukuhlasela zihluphe kakhulu emasimini khona ngapho akhona yini amanyathelo eliwathathayo kwenqabela lolu dubo?
Ye kodwa ke mancane hayi kodwa ke kuyazameka ngoba o-MP esilaye indazi hayi kulunyaka odlileyo besithi masimcontacta azame ukukontacta labo e-National Park mpela bezame ukuzosivikela singazi lonyaka ngoba yindawo encane yokuthi sizasurvive na kodwa ke hayi singakhuluma labo nocouncil sibacebisa ngenxa yokuthi indlala ikhona mbona ngathi bazaba nencwedo kakhulu njengoba babonile konke lo MP ekhona. Angazama ukukhuthaza abantu bonke nje abakithi khona lapha eZimbabwe ukuthi bakithi asizameni ukuqina ekulimeni ngoba manje ngiyananzelela kakhulu sesilahla lamasiko ngoba kakhulu intungamili thina usibona sinje kombimba khonapha sawalandela sibili amasiko aya khonale lapho ucelwa khona izulu. So ngikhuthaza bonke abendawo zonke ukuthi amasiko kalandelwe njalo silime singathembeli kuhulumende. Abanye sebethembe khona ukuthi umuntu uzabe ethi hayi mina ngumnyanga yangathi sejwayele ukuphiwa nakhona abakompimba salima abanye abalimanga ngoba sebejwayele ukuphiwa ukuhonelwa njengenkukhu ntukwamini.
Uyatsho ukuthi lahamba lenza okwamasiko layacela izulu laya ngaphi komanyangwa kumbe njelele?
Saya sibili komanyangwa hayi izibusiso zabuya sibili la nakhona pa siyathemba labangathembiwe kwagcina bethemba sibili ukuthi hayi amasiko ayasebenza.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube libazame phela abalambayo.
Akakhulu sibili ngiyamemezela ukuthi hayi abalambayo bazame labo umedisi azame ukubahlephumela sibili besincedise lokuzimba nendlovu kodwa ke kuyaba kufuneka okuncane ngoba ngeke sibanike mahala kodwa ke angeke sibanike sizabancedisa ukuze uNkulunkulu asithethelele njengoba wayasinikile nje namazwi ndoda ngikhuluma amadamu ethu khonoko kuncane kugcwele sibili phambi.
Siyabonga babancobe.
Hayi siyabonga sibili lingelele bonke khona ngapho omama bonke khona ngapho labogisi bonke bonke.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngikombimba ePlumtree ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Mokincube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Kulandela ukusilela komumbu elizweni, abafuyi bengulube sebekhuthazwe ukudingela izifuyo zabo okunye ukudla okungaso mumbu. Kubika uMakpita Ntambe.
Inkuthazo le yenziwe emhlanganeni wabafuyi bengulube eHarare namhlanje inhlanganiso ePig Industry Board. Umsekeli kamqondisi walinhlanganiso unkosikazi Erica Takayendesa utshele umsakazi emhlanganeni lo ukuba sikhuluma kanje ilizwe lokusilela komumbu olesindo samathani ayisigidi esisodwa ukuthi umsebenzi wokufuya ingulube udinga amathani angamachumi amahlanu kusiya kumachumi amahlanu lanhlanu enkulungwane 50 to 55,000 tons ukuze uchutshe kakuhle. Ethi gabona inani lengulube elifuywayo kuleli lizwe lisengezele lalo nyaka.
This year I don't expect any rise in commercial farming because of the
lo nyaka asikhangeleli ukungezelela kokufuya kwengulube kakhulu ngoba kulodubo lokudla ngoba ukudla kudata ngathi 80% yendloke yonke yokufuya izingulube. Injalo ingulube zincintisana labantu ngoba zifuna umumbu, la umumbu njalo odliwa ngabantu.
Umnumzana Dimaya Tarubinga ofuya iwatch eseMondoro uthi udubalalo yokudula kokudla kwezifuyo zakhe okutholakala esitolo ngasikhathi sinye engakhangaleli ukuthola lutho kusivuno sakhe somumbu lonyaka ngoba izulu liphuze ukufika inhlanyelo yakhe yaphazamiseka. UTarubinga uthi njalo imithi yokwelapha ingulube ayisathengeki kalula esitolo kugcina kusehlisa inzuzo yakhe. Unkosikazi Takayendesa uthi abalimi kumele belandele indlela ezithile ezingaphathisa kuhlanganisela ukuthengisa ingulube zabo besalele izindlutshwana lokwehlisa inani lokudla abazinikeza khona bephinde bedinge indlela zokuzilungiselela ukudla okujeneyo kwengulube.
You might again formulate some sort of survival diets whereby you
ngaba lako ukuhlanganisa ukudla kwengulube zakho singathi le brand singathi 10% ingaba ibrand ngoba la ibrand itholakala kalula ubuye ingani itholakala ngentengo ephansi kodwa ulako ukusebenzisa njalo izilimo ezivana lophoko le red swazi njengokudla kwengulube zakho ngoba lako kusaka izifuyo zakho.
Umnumzana Zakhe Mkono ofuya ingulube esemaswingo njalo engumlimi uthi ukusilela kokudla kubangele inkinga zokuqhamuka kwezifo zezifuyo kwamehlisela isindo sengulube zakhe.
Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sihlaziya amazwi kaMongameli Mugabe awukuthi engasuka esihlalweni uZulu uzahlaba umkhosi. Sizezwa ukuthi abesifazana bathini ngalawa mazwi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Kufe abantu abayisithupha ngemva kokuba ilwa licatsha lenhlanganiso ye-Al-Shabaab lidubule ibhomba eSomalia. Owake waba ngumongameli kwele Zambia umnumzana Guy Scott uthi uzasekela okhokhela ibandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema kukhetho oluza kwenziwa ngoNcwabakazi. le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Amazwi kaMongameli Mugabe awukuthi abantu beZimbabwe basuthisekile kakhulu ngombuso wakhe njalo kabafuni asuke esihlalweni asedale inkulumo uzulu esithi kawasiloqiniso. Ebuzwa zintatheli zindaba ngolwesibili eseJapan ukuthi uzachiya nini isikhundla, uMugabe uthe kalaso isizathu sokwenza lokhu ngoba emthakazelela uzulu. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga ledale leCentral Committee yeZANU-PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesiphathamandla sebandla leZaphu umnumzana Strike Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Noma imithinje esindayo iminyaka yempilo akethiya izinto eziningi ezingalinganga ezingekho ezingaqondiswanga. Okokuqala, umthetho esisebenza ngayo nakufika kuma imithinje. Okwesibili, izimango electoral commission eyiyo ekhangela ama-imithi. Okwesithathu, ukuthi bekunokwethuthelwa kwabantu abavotayo iminyaka yempilo. Okwesine, ezindaweni eziningi abantu abanye bayehluleka ukuthi bakhanye ukuthi basapota abantu.
Mnumzana Chuma, uyavumelana laye na uMnumzana Mkandla?
Umkandla ukukhulumile kakhulu kodwa isikhulu sendaba lapha ngimbono okunomongameli angizwanga mina. Kodwa nxa lutho lisho njalo mina ngibe ngithi uqinisile ngenxa yokuthi xa ukhangele nakho wena kithi ukuthi bona uthi abantu bakuthanda xa ungumntu omangazwe ubonakala ngokuvotelwa. Ngakho ubaba uMugabe since 1980 ebelokhu ehlala evotelwa lungalakelepati lingalito livotelwa. Bekubuya futhi abantu abavela ngaphandle abazokhangela ukubana into zihamba kuhle na nabo nxa bephuma bekhipha amareport afuthi hayi okuzimabo kuhambe kuhle azisolanga lutho. Lapha ngabe kwaba nokutshana nandilani kodwa mina ngiyakhumbula ekhiphelelo elidlulele icina luka-2013 lidlule kuhle akuzangangu akutshanananga abantu bazizetenize ukuthanda kwabo babuyisela kwabomgabe phakathi. Ngakuke emkhathesi emgabe abantu bayazithanda and ngingumthandi ukhanya ngani ngamavoti. So kungathi vulelekikhulelena ilizwi lake liqhilise elipheleleyo ukuthandwa ngabantu baseZimbabwe abantu bezimbabwe nabengakuthandi bakujenisa ngokunjani ngokungakuvoteli. So kwangathi thi nguye ovoteleyo ngakube ngiyilongameli esilayo akusuze kuthinte lokho kuzokufikela imithetho eluka-2018 kodwa kwangathi thi hhayi ikhulu kuqinise ukuthi ubaba kaphosisanga abantu bamthethile.
Mnumzana Mkandla, nantu daba uyakhuluma lapho ubaba uChuma uthi yena babuya abavela kwamanye amazwe bathi hayi ukhetho lolu belulungile njalo unqobile uMongameli Mugabe. Uthini wena?
2013 indaba ngisokusemuva nje ngankofuna bengizakhangela ngokujele kade sokuthi ama-imaobserva athina we-African Union and so on labo lamanye ama-independent ones but I think lokho yikukhuluma kuphela ngoba nxa umuntu abanye bekhangela besiphonga ukukhangela abakhangeli into ezinjenge-voters roll for example. So for example thina kuzapho uDr Darengo wathatha amaphepha wawasa ikhodi ukutshengisela ukuthi i-voters roll ilamabizo abantu asebafayo kodwa abavotayo ila abantu futhi abavota kaningi-ningi kukhanya ukuthi izo linye kodwa kuma-constituencies amaningi into eziningi ziyafanana kukhanya ukuthi kule duplication yesikhiwa yamabizo abantu. So ziningi izinto ezazingalukanga nge-voters roll. So nxa usithi wena hayi konke
lo ngumnumzana Strike Mkandla obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma ilunga le ZANU PF Central Committee. Sikudaba olufanayo ukuze sizwe imbono yabesifazana ngamazwi kaMongameli Mgabe usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo Senator Tholakele Mahlangu Khumalo olwela ilungelo labomama njalo ekubandla leMTC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube.
Shuma nxa umkhangeli wena uMgabe ikumhlukuluza umuntu omdala lokha kana sikhathi sokuphumula kusasungaphi yena ongaphumuliyo ngonjani umuntu wonke efuneka aphumule. Bangatsho abatho abangabe bakhona bathi kaqhubeke enjalo. Mina ngazi ukuthi omama abaningi bamfisela ukuthi akayehlala phansi aphumule umuntu omdala.
Kodwa laye nangu umnikazi esithi abantu yibo abamfunayo. Kutsho ukuthi laye uyakufuna lokho.
Ungathini, uyabona zinengi inhlungu ezinye izinto ezihlutshwayo ezingakhulunywayo. Ezimenza ukuthi abe lokho ephunguthi. Angifuni ukusuka, ngifuna ukusuka. Ezinye izinto abanye abantu bayesaba ukuthi angaphuma esihlalweni mhlawumbe kuzavuthonisiswa amacala kudala. Ngesinye isikhathi ikhokhonoko abantu abalokhu besithi kunokuthi ayithonisiswa amacala kudala kungcono abelokhu ebusa. Kanti into leyo yinto engakhulunywa eZimbabwe kuvunyelwane kupheli.
Kodwa ukuthi impilo zabantu zingaba ngcono yini engachiya umbuso?
Nxa kuzakhulunyiswana khathe saba amabandla awakhulumisani kuhle. Into efunekayo umuntu ozasikhuluma la mabandla wonke kuhlanganwe. Khathe abantu bayesaba ngingakhuluma ngizathunyezelwa baze ngitshaya. Abantu benza izinto besesaba. Nanti esimtshini ukuthiwa kuyakhulunyiswana umlutha. Akukhulunywe kukhulunyiswane umlutha. Yize ezinye izinto ezibangela ukuthi kube kuthiwa umuntu omdala kahlele esihlalweni. Ngenxa yokuthi sizesavela sesaba.
USenator Tholakele Mahlangu Khumalo ulwela ilungelo labesifazana njalo ukubandla leMTC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Kwezemidlalo iyaqala imidlalo yePremier Soccer League kusasa njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uthi iqembu lakhe elimelele limidlalo. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentathe lezindaba ebezithe gwaqa eofisini leHighlanders namhla emini, umqeqeshi weqembu leBhozo uOriel Akbay uthi abafana bakhe sebehlome baphelela phambilini komdlalo wawo wakuqala kusizini yalonyaka lapho abazadibana khona leqembu leWange ngensonto yemalahleni.
All of the players is more and more understanding what I want on the field.
Onke abadlali sebenzisisa ukuba ngifuna abadlali njani. Njalo angethuki loba kungaba khona abangalimala ngoba bonke sebenzisisa indlela engifuna abadlali ngayo.
Kusenjalo iqembu leHighlanders seliphunyukwe ngumgadli uCasimiro Chembatswa yena osevinjwe iqembu lakhe leZRP Harare ukuba engabe esadlalela iBhozo. Iqembu leHighlanders lalivumelane leZRP ukuba lizasebenzisa uChimbatswa womnyaka wodwa, njalo iqembu lamapholisa lalithe kumele lithole inkulungwane yelengxenye yamadola aseMelika njengembadalo. Lesi sivumelwano sesibe yize ngemva kokuba iqembu leBhozo lithole incwadi evela kuZRP ethi inhlawulo okumele iye kuqembu lamapholisa incane kakhulu, yikho selithatha umdlali walo. Isizini yalonyaka iqala kusasa ngolwesihlanu lapho iqembu leHawkmen elizamukela khona elebulawayo City enkundleni eWhite City. Ngomgqibelo kulomdlalo omkhulu phakathi kweqembu eliphakamise isicoco nyakenye iqembu leChicken Inn leDynamo senkundleni eBarber Fields. Ngosuku olufanayo iqembu leZPC Caraiba lizadlala leBotha Strikers enkundleni eNyamunga. Iqembu leFC Platinum lizemukela eleTsholotsho enkundleni eMandaba. Kuthi eleMutare City lizadibana leLengezi Platinum. Ngensonto iqembu leCape United lizadlala leChapungu ngaseNational Sports Stadium. Kuthi eleTriangle lizanqikilana leHarare City enkundleni yeGibo. Ngosuku olufanayo iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili amela ilizwe emdlalweni wenguqu azadibana leqembu labosowabo elimela ilizwe leBotswana enkundleni eBarber Fields. Lo mdlalo ngokudinga amaqembu aza kuyancintisa kwimidlalo yeAfrica Under 20 Cup of Nations ezaqhutshelwa elizweni leZambia ngomnyaka ozayo. Ngimile Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ayike kwane lokho lamhlanje zulukandaba olivalelisayo ngontungamilinkomo libe lobusuku obuhle.